So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and great records to lead our party.
Amalunga wonke ebandla leZANU-PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba yi-$30, whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le-insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF asevumelene ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bambele zanu-PF, bambele ukubusa, bambele ukubambana, bambele ukubambana.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and great records to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona, akasibhaliseni ukuvota sonke, simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa. Sokukhangelelwe ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa, okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla leZANU-PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga leZANU-PF umnumzana Adimaya Maskati uvumelane lokwethulwe nguMshiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emmerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla leZANU-PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni leZANU-PF ngoba kunika ibandla leZANU-PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident, useqalile ukwenza wenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalisi ukukhethwa kukaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe ubaba uMthwangwa ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njenge-party eku-opposition? Hayi, lizaba zinhle zithobelene batho njalo abadala sina singabanqobi sibanqobile ngo 2018 batyonja ikolonyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere
umnumzana bekezela kumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo
noko ekutshengisa ukuthi izanu eyayikhona kudala kusayiyo izanu yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1 and 1 vote uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanisa ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuzanu phakathi so kutshengisa ukuthi akula democracy umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane kuswelekile yini kuzanu abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani
abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Africa anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele iTube 7 ngiseHarare ngindondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashwingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Muzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotino Tenda Muzamani, bagwetshwe ngumantshi uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30 ukuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bivesi Sivanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo i-10 kg i-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares yabuluze malini ulima kade uhulumeni bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki lobunzima obukhulu ngoba intengo yangkhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane loSibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba yi-$30 whereas eZimbabwe akula umuntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipa iba more expensive mina inhlahla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga vele kudala so yes abangazathi ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxenye nge 5 kg but ukukhweza kwenhlanyelo lokhu ngibonani into engaqondanga into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumende ukhangele ngathi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe obaba ongakwazi ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlana ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngubabuya bengekho
umqondisi wabalimi emathebeleland north kugatsha leagricultural extension services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lweintwasa
usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabelima i-hectare ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabungazange ulungise ulima amabhoti kumbe udebe indlela yokulima nale esithi khona ngiyamarifatayi abalimisi babuye babona ukuthi ukwenzile usubhaliswa uzuze la inhlanyelo le fertilizer yaphansi le fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezitshiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo lemuli yakho uzahambisa okunye i-GMPU yethengisa
uNyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi emathebeleland north
yenelisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zemath north 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okugcina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumente kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha ngamakhuba amalifatayi lawo lapha ahlanyela khona abalimisi babuye basole babone ukuthi wenze ngendlela aqondiswe ngayo uyazuza okuncediswa
bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lweintwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende welemelika selengeza imali elisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka Nkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele Melika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamathumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilithumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo lo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo i-cholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona nguhulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impilakahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphangiphangi. Uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele esithi umbuso okhululekileyo abantu bakweleSyria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngeleRussia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwo isivumelwano seKhansili yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye leRussia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukaZulu kwele Syria. Hey guys, showtime. Okwa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Nqonkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu angithi?
Yebo, batsho njalo.
Batsho njalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku ntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namacimbi amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertaina ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela sibe sibuye lapha eminyakeni edluleyo. But siye besizwa ukuthi isikhona kathi hayi singadlule eceleni. So ngesande kuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane labantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay. Iqembu leli sembuya kuwe sakamtho uMthinkomo. Iqembu leli vela ngabe alinjelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba msifwe ukuthi njalo.
Hayi kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulabo abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo eSobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda eSobukazi.
eSobukazi.
Lobathathu.
Hi, I'm original members you album by 1987.
87.
Yes.
Ngabona ebe mbaziyo labo ngoba ngihayi. Ngisase fresh nyana. Ngisase fresh nyana. So Mlawuzi ungathi umculo eliyuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah, siya ngiyabonga kakhulu. Ah, ngesikhiwa babe sithi roots music, kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibiza ngokuthi music le ngamasiko, ngiyamasiko ethu, imbube music. So abantu abalalela lokuculo endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu, bawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siwuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla, so singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So yeah, imbube imusic mculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana, bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa mbuye kuwe njalo Sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995.
Uh-huh.
Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria kakhulu bese sifuna ukustarta i-music, sihlanganise i-music yethu le-classical music.
Uh-huh.
Imbube music, le-classical music. So sasesihlala esikhathi laphana sifundela ukuthi sihlanganise lokhu, sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes.
Sasa sikwenza khona.
Uh-huh. And then sasa decided ukuthi sibe la makhama abili iZimbabwe le-Austria.
Wow. Ngiphenduke kuwe njalo Mkhaya. Kukhona yini eliza kuphakululela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Kuningi kakhulu, kuningi. Sihlezi sipheka. Noma COVID lockdowns asinike isikhathi esiningi esokuthi siyenelise ukupheka, osokusele nje ukuthi siphakulule. So hayi buffet ikhona nje. Sizobe siphakulula mihla nemijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma.
Mnandi umculo insingizi. Ngiyabonga madoda. Ngusekamtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa Mkhaya okhokhela iqembu labo lo Robin Mlauzi. Siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje.
Kubonga thina.
Siyabonga kakhulu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Good evening, good fellow. Woza Friday, silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfando.
Uma wake wangumfelokazi obeshade ngureverend Jay Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kufeni wakhe wathela umkakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo ekela sizwe imbali kaMadewa
okhulele endaweni yaselupane wafunda khona endaweni yaselupane ngifunde eThongoko Primary School ngazofunda eNhlanhla Secondary School ula engaqeda khona ukwenza izifundo zami mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 labe ngilibacking vocalist likaReverend Jay Maphosa umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha eNdlunkulu Gospel.
Umadewa ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Reverend Jay Maphosa ongumkani wasethi iqembu lakhe lelo labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazane ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yini unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngo-May 2020 yena wasedlula ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngibona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise isiziso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhod album yami lokuqala isiziso wena kanjani.
Bakhona abamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo sacindezela amadlala athi akhe engoma zokholo.
NgoReverend Jay Maphosa lo Thembi weSisters of Paradise ngoba ngenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elisisizowela kanjani ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye elesi-4 elizaphuma nje kungakudalanga esikhanga ethi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu.
Hambi Madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa and abantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK. So osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55. Konke kakhulu nakubalandeli besiyalisapota njalo. Ngiyabonga.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obenguye esigwetshelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Sibe nempelasonto ebusekileyo. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibambe.
Yeah.
Zulu Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF weCongress. Singeke hlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga wonke ebandla leZANU PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.